ayisikhalele ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakale ukuthi kuzeze eParliament ukubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina sinele chuba labantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphisaphi iqiniso silaziyo ukuthi iZANU-PF iphathi yabantu ivele izanqoba kulolu khetho olubuyayo.
Iye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU-PF lidonsa ndawonye lemthethwandaba kambe ngabe liqiniso lo?
Lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa iZANU-PF libandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyazisayeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona iZANU-PF uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela indlada zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU-PF kulolu khetho ibe namanye lesandla kungathi mthini hhayi kukho thina sekuvuni esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU-PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele lapha kuvele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapho.
Iye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi
akuye kuthi kuvinjwa ngumthetho usosangithi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baqabana bebodwane njenge-CCC thina iZANU-PF asinjoni ndawo okuyasenjelwa nguhulumende ini uhulumende labo ababe besezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iParliament ukuthi umuntu ahlale eParliament njengokusitho i-central party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngabo uma sezize zafika eParliament sofanele uspeaker of parliament amemezele ukhetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze ethizini kuphelaphi lokhu umuntu asimazi asampini eParliament yenkinga umthetho usenjani i-same party yona leyo emkhiphileyo uyabona kusezinto siwa zibe segcekeni komunye umuntu uyafanta amazwe esikha umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lo mthetho thina iZANU-PF zazo zingasekho la kuyake sekungumthetho olawulayo.